Uyabona ngombono wami mina ngibona i-convention le eyama Republican eCleveland inhlekisa kakhulu ingcwaba ngcoza sivili ngoba isikhathi sokuthi khathesi ama Republicans wonke nga ayabambana ngemuva kuka Donald Trump onguye okumele okhethwe ukuthi khona akhokhele kodwa siyabona ukuthi sokugcine kwaba yi-comedy civil sokuyinhlekisa ngoba abakhulu bakhona abanye ama Republicans abuya afika khona phana ku convention afike enza ukutshengisela izinto ezingakhanyi ukuthi zihamba njani and siyabona Ted Cruz onguye senator weTexas lapha onguye owayekhankasa laye lo Donald Trump wehluleke khona lokuthi khona amendose uDonald Trump etshengisa ukuthi khona hayi mayuyu konke lokhu yanesasilwa ngakho sokwedlule khathesi sokuyisikhathi sokuthi sibambane as ama-Republicans.
Ya kodwa nxa sikhangele khona okwenzakalayo ungathini uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe?
Ubuhle bakhona mnumzana Gande ikuthi okwemelika lapha loma nje kulokuphikisana okuthize kodwa siyabona ukuthi lokho kulenhlonipho nje yedemocracy ukuthi amalungelo abantu lokho ebewaphathe kuhle sivili kungelabudlwangudlwangu lobuyana esibaziyo beZimbabwe umapholisa acha abantu into ze-intimidation lezi ezokwethusela ukuthi abantu bengavotela omunye umuntu